ababeli benkululeko besibe sifiso sokuba nasihlangane lomongameli wethu. Simtshele izikhalazo lenhlupho esihlangana nazo thina njengama-war veterans. So hayi, samtshela-ke izikhalazo zethu, simbekele sibili. Kodwa mhlawumbe engxenye singathi ngemva kwesikhathi ubengakazitholi ithuba lokuthi angakubeka kanjani ukuthi asitshele exactly ukuthi hayi izinto sibili ezizalungiswa. Isithembiso sikhona sibili bathi bona bazalungisa, but hayi incazelo yangikhona asingeze sitsho sibili ukuthi hayi ibisisuthisa, ngoba uze watsho laye kathesi wathi hayi nxa kulungiswa lingaze lathi linayo limele ukuthi kulungiselwe linalodwa njengama-war veterans. Asilungiseni into, silungisela isizwe, silungisela abantu bonke.
Mpofu, ungangena lawe utsho ukuthi wena ubona njani umhlangano lowo.
Ukuhlonitshwa kwabo yisifiso somuntu wonke ukuthi ngabantu abalwela inkululeko yelizwe lethu. Wonke umuntu uyabe efisa ukuthi behloniphe ngendlela abafanele behlonitshwe ngayo. Kuzwisa ubuhlungu kwezinye indawo ukuthi kulabanye abahlonitshiweyo, kulabanye abangahloniphwanga, kulabanye abatholileyo inzuzo yokulwela ilizwe, kulabanye abangayitholanga. Kungasenani, nxa sesikukhangela thina-ke esiphandle, sikukhangela ngale ndlela, singabuyela emuva sizathola ukuthi kuke kwaba lesikhathi lapho kuthiwe hhayi asikhumbuleni ukuthi sihlala abasilwele ilizwe. Ngangcono sibanike esingakuthi yi-compensation ukuthi hhayi lisilwele ilizwe kwaba mnandi. But as soon as that was done, we go back to bad memories. Masi ama-bad memory kusikhumbuza okubi ukonakala kwelizwe lethu. Kuqale khonapho kwaqalisa ukushota imali. Sikhuluma nje namhlabe besemhlanganweni ekhaya, kube kule ndabandaba zokuthi hayi imali seziqalisile ukushota emabhenki. Singakakhangeli abakufunayo konke, labakukhalelayo konke, ngoba ungananzelela bebengakhaleli ukuthi bafuna i-compensation kuphela lakathesi. Hhayi balokunye abakukhalelayo lapho ukuthi ngabe lokhu kuyalungiswa, ngabe lokhu kuyalungiswa. Ukuze kwakhulunywa naye la ngumongameli ukuthi hayi ngiyalizwa liyakhuluma, yikho ngithe mina ngibe ngenze iministry kwamahove ukuthi kumbeni izicelo zini lalokhu elikufunayo kukhangele. But kukhanya ngani akubanga njalo. Kodwa ungakhangela umphakathi oyilizwe, ilizwe liyakhala lithi thina-ke sesincindezelwa ngoba asiyanga empini. Ngabe sasizele ngaleso sikhathi inxa ingathi lathi zahamba empini, ngabe sithi okukhalelwa ngumphakathi ukuthi asindleni sonke, asiyali basilweni kodwa asindleni sonke, ngoba kade sumphakathi onusibakhangela ngendlela yokuthi likhumbule phela ukuthi nalathi liqala ukucela ukuthi hayi thina saleli ilizwe, ilizwe kubonakala.
Ngizabuyela kuwe nkosikazi. Kwathi kusenzakala ngomnyaka ka-2000 abalwa impi bafaka izikhalazo zabo kumongameli. Umongameli wagcina esithi hambani lethatha amaplaza. Lamhlanje sizwa-ke ngamahungahunga ukuthi kuphume njalo elinye ilizwi lokuthi hambani liyethatha imigodi. Kuliqiniso nalo?
Ye, utshilo imigodi le ekhulunywayo imigodi leyana eshiye igqitshelwe ngabelungu engasasebenziyo, kodwa ilokho ivalile namanje ngoba abalungu labana bahamba. Pho behambile bathibona bangabanikazi phela abalaba, kumbe kuthiwe sithi balama-title deeds aleyo migodi, kodwa ilokhu igqitshelwe. So uthi yena hhayi njengobana likhala phela ngokuthi liyabe lifuna, but imigodi ivaliwe kayisebenzi, mali yena elisihambani liyevula yena leyo liyisebenzise ikwabe kutsho.
Akusoze kufunyane ukuthi engxenye abanye bayakuthatha ngendlela yokuthi hambani liyehluthuna imigodi leyo njengokuhluthuna okwenziwa amapulazi.
Hayi, ngokubekwa kwakhona sibili kuchasisa kuthiwe leyi evaliweyo engasasebenziyo ama-disuse yiyo kuthiwe abantu kabahambe beyithatha, hathi ukuthi bafike bahluthunele lowo okhona phakathi esebenzi.
Ubona njani Mpofu? Nxa etsho njalo akubi le ngozi na yokuthi kuyakwenzakala khonokhwena kuka-2000?
Hayi, kuba nzima ukuthi sithembe ukuthi into zizahamba kuhle, ngoba nxa sibuyela emuva ukhumbule ukuthi nxa into zike zawonakala emuva wonke umuntu uzahlala elingile ukuthi akusoze konakale futhi. Ngakho-ke enye into ezwisa ubuhlungu yikuthi ama-implementing officers or abantu abazabe bemele bekhangele ukuthi kuzahamba ngendlela yini, yiwo esesesabela kibo-ke ukuthi sibone ukuthi bazakwenzani, bazakwenelisa yini ukunqaba abantu ukuthi bengasuki bezenzile kumathanda njengasemuva, ugcine sewonakala kusiya phambili futhi.